sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 na kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Even now la bona laba mabhemba sizathi ngamashuru la bona laba abantu abaphumi sizibathele ukuthi ba reportile sebejika futhi babenjalo banqabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nje kusiphathe kabuhlungu bavele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni owe-state of the emergency okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Asila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emaofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emaofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide zihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthiwa yinsindaba thembile abadala kwababesithi khona icala lembula ingubo lingeni. Laba bantu sebephelelwe. So sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Andjalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe baketha nesibuyele izulu. Bethi le sipangano khathesi la yaqalisa isenze nje isipangano. Yoyoyo bengaba. Babaphika babaphika okunaka baze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu. Laba abantu abangathiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani. Ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa. Nxa kuthiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi. Sebephele izani yiyo kuthiwa libandla seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla le yithi esingaguqula olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngaphi kahle kahle ukuthi bathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi, abantu bangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethuwile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikuzwile so sesibamelele so ukuthi bavele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sechiyana lokuthi amashulubi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba kabaphefumuli bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini
asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma belengisizandla
unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Kubika intathelezi indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eWeteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurukwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka ireporti yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sisibathembe ukuthi bareportive sebejika futhi babe njalo banxabe kuye ebusuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza ngizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureporti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika esigabeni zethu ngokutshiyana ngokutshiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona khona into lekayitshintshwe ukuthi bakunanzelela ukuthi lo sokuqedile aqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyikuthi abakunanzelelanga i-target yethu le-12 billion ngeke siyibambe sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kukhuthazwa abantu ukuthi into leyo ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukusila kungani yagagasa lokhu senzi itrauma ngizobuhlungu ngento esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshiwe kakhophi bazi babotshwa even khona laba bama-members lana sibabophise bahlala siyamangala sengaze ngadeka.
Umeli weHighfields East edale lePhalamende engelinye lamalunga ekomiti ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from His Excellency. Stop it. The issue to do with the merchant will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Elizwi linye kuphela elingathiwo nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini bese siba labantu abathi sipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela eliqhuba.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana neSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Bayababuyisela emuva, kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifika kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMkhono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair in my
opinion. Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMkhono weShuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezitsheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo registrar general uthi abangeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction ngendlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono yeshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandikora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yedukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi besesifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashurukwe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kwele Zimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kwele Zimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United nyelele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngiyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona eselibe zintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
Won the league now is it 3 years on the bounce. They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe paramise isicoco ominyaka emithathu ilandelana njalo. Sokumele sibe thule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nqa sifuna ukuphumelela. Nivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu leFC Platinum uMandla Mpofu lobekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe nabadlali abezinga laphezulu zulu abanengi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kuqembu leCapes United lele Harare City uMark Mate. Esithi uMate uqatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBoso. UHarrison isizola neSengilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayele Port Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe kweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuhlelo was a Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhuvesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nginguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Madoda umntabalo sinobungozi ubuphila buwo ena wamandla awubaba ndithethelele sesiphuma izolo zethu. Matotum tava lo snobu boy, ubu pila buo ngena wamanda, au baba si tetelele setumi solo setu.
Li tholakala ngapi idlalate Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalate wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
We baba sithethelele thina uba thethelele.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo nakithi nje, ungasifonela kona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba lothando madoda sihlukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thebos bolisi bavisa njani khatari yakho fana sekhaya.
Oh, boy, not to go. Tell me, can I walk?
tando, sebe kala botando, sebe kala botando, uye cholo, sebe kala botando, kase butwana. Well.
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.